isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela njengabule nkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 Mkwenkwezi 2020 ngo Praxit Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi lizakupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa kunhlelo zokulwisana le-coronavirus. Ngesikhathi lokhu bengamashumi amathathu lani 34 asebefunyanwe ebelegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315.
Sizwa ezinye ingcitshi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba kodwa uyakwanisa ukuba lekwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye.
Inhlanganiso yezisebenzi ezfctu isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyikubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe ephalamente kawakhutshwanga ngukhuphe labomonzora labonkomithi akhutshwe yizanu.
I-NDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ithi ukukhotshiswa kwamalunga ayo amane edalela ephalamende i-NDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube kuveza sobala ukubana uMakhube bazama ukudiviza i-alliance. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi lizakupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola US 7 million dollars yokuncedisa kunhlelo zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lanxa nje leli lizwe lilesikweledi esikhulu kuleli bhanga. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Kuthi emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,747,315. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,205,138. Asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 258,963. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili 1,250,606. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamakhulu phosi amahlanu 49,352. Asebesinyanwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phosi ezimbili 1,959. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 16,315. Kunjalo nje iWorld Bank yazise namhlanje ukubana izigidi ezimbili zemali enikwa iZimbabwe izaqanjulwa kusikhwama esikhangelane lokulungisa umonakalo owadalwa yisikhukhula se-cyclone Idai nyakenye. Lithi lanxa eleZimbabwe lingenelisiki ukuboleka imali kulo ngenxa yesikweledi elilaso leli bhanga likubone kufanele kubana liphathise ilizwe leli lamanye amazwe asesimeni sinye ngemali yokulwisana le-coronavirus. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube elobele emabhanga omhlaba ngenyanga edluleyo esithi uhulumende sephelelwe imali njalo icela uncedo. eleZimbabwe likweleda iWorld Bank lamanye amabhanga afana le-African Development Bank kanye le-European Investment Bank imali engange US 1.2 billion dollars. iso emela izisebenzi yezeCTU namhlanje isole isinomo sikahulumende sokuthi kase ikubamba ngamandla abaqhatshwe ukuthi bana bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini isithi lokhu kulakho ukumemethekisa lo mkhuhlane. Uhulumende ubesethule umthetho lo usukwana ezedluleyo kodwa ubuye wawuguqula izolo esithi amankampani amaningi akhala ngokuthi ukuhlola izisebenzi kuyadula kanti-ke njalo lokokusebenzisa ekuhloleni ama-testing kits lakho kuyasilela elizweni. Ngakho-ke umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza uthi osokudingakala kuphela ukuthi amankampani ahlole izisebenzi ukuchisa komzimba njalo azidingele okokuzivikela okunjengama-mask. Uthi njalo kumele abaqhatshi babone ukuthi izisebenzi aziminyani ndawonye njalo kumele zibe lokungamafutha kokugcoba ezandleni ukubulala igciwane i-hand sanitizer. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo uthi osokusenziwa nguhulumende lokhu ukuvumela amankampani ukungahloli izisebenzi liphutha elikhulu elilakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus.
Sizwa ezinye ingcitshi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba kodwa uyakwanisa ukuba legcikwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye loba umzimba wakhe ungachisi. Ngokubona kwethu ke indaba yokuthi i-testing ayisela msebenzi abantu sebengakwanisa nje ukungena emakampanini kuzasifisela ke emuva kula lumsebenzi omkhulu kade siwenzile amaviki amahlanu adlulileyo.
Kona lithini ngokuguquguqulwa kwemithetho esikubonayo phezu kwalolu daba?
Iyo ke inkinga esihlangana layo. Sesizabona ke omunye umthetho ke kusasa ngabona asikwazi ukuthi ngobani ke abaza approacha futhi uhulumende besola ngokuthi phela lokhu kutshintsha kubuya laba amabhizinisi abathi abalamali yokuthenga ama-kits. Asikwazi ukuthi enxa kusasa kuzabuya omunye afike kuhulumende mina ngisuthisekanga. Sesizabona ke icabinet isitshintsha imithetho yankhona sizatshintsha ke suku zonke. Yinkinga esilayo phakathi kwelizwe aluba nje uhulumende waletha le indaba ku-tripartite negotiating forum engakaze aqale ukuthi uyethula ke ama-guidelines aluba indaba le ibizaqedwa ngendlela esuphiseka abantu bonke. Ingxenye njalo sizeza ama-employers sesithi abalamali yama-mask. Ngubani ke ozathenga ama-mask suku zonke ethengela izisebenzi? Nxa amabhizinisi azadabala sesizabona futhi enye i-stature instrument ezaphuma isisitsho ukuthi hhayi izisebenzi ingxenye kababuye lamahembe abo bebophele phela kube yinto abazavikela ngayo umkhuhlane. Yikho ukungacaci esikhuluma ngakho ukuthi uhulumende utshintsha izinto ngokusa kwamalanga.
UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. I-DC Alliance ekhokelwa nguMnumzana Nelson Janisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amane lidale lephalamende yi-MDCT ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphi kuveza sobala ukubana omakhuphi bazama ukudiliza i-alliance besebenzelana leZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende wazise izolo ngokuxotshwa umeli weDangamvura uMnumzana Prosper Mseyami, umeli weKwazana East uMnumzana Shelton Wende, uSenator Lillian Tim Views oweMidlands kanye loNkosazana Tabitha Khumalo owakobulawayo ngemva kokubhalelwa incwadi nguNkosazana Khuphi. UMakhuphi esebenza loMnumzana Douglas Manzora kanye loMnumzana Morgan Komichi bathethe inyathelo leli kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esithi uMakhuphi nguye owayemele akhokhele i-MDCT ngemva kokubhubha kukaMnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi uMnumzana Nelson Chamisa. Kodwa umsekeli kaChamisa uMnumzana Washman Ncube uthi ukuxotshwa kwamalunga abo ephalamende akukho emthethweni.
Kumele sibe sobala ukuthi amalunga akhutshwe eParliamente kawakhutshwanga ukhuphe labomunzora labonkomitsi akhutshwe yizanu. Izanu ilandela okungaphandle komthetho. Singaziyengi lapha ukuthi we are dealing with okhuphe. Sinanzelele ukuthi le project yezanu izanu isizenza yona ukuthi ingenele ikontrole ama MP awo njengezanu ikontrole ama MP MDC alliance kusobala ke ukuthi bacunulwa ikwala kwethu ukuthi si recognize ukuthi umnankagwa wakhethwa okusemthethweni akulani ke ama organs MDC azahlala phansi standing committee national executive national council icungululeke ukuthi kwenziweni
njengoba isinqumo lesi savela e Supreme Court kuyayenza yini ukuthi libuyele enkantolo.
Indaba yokuya enkantolo yasisayiboni ukuthi ingaphinda isincede ngoba kusobala yithi ukuthi kumbe kusecourt kumbe kuseParliament kule script ebhaliweyo phansi lapha kulamaqinga lamacebo ezanu PF alandelwa ngama institution wonke akahulumende nathi asethunjwe yizandu yikho ke asibone ukuthi kungabe sinceda ngani njalo ukube sibuyela kufanana lokuthi isilwane silokhe sikunxusa ukuthi vuya phakathi emzini wami sifike sikudlunyawo sikunxuse futhi sikudlingalo ulokhu buyela akuncedi ngalutho ke khonoko.
Singabona yini lihlala phansi likhulumisana labo makhupe labo monzora.
Uyakhulumisana lobani uqalisa ngapi ngalipi nxa kusobala kangaka ukuthi abantu laba yiproject yezanu basebenzele izanu angiboni.
Umnumzana Washman Ncube ngumsekeli womkhokheli we-MDC Alliance ubexoxa ecingweni lontungamele ngomo we-Studio 7. Kodwa-ke isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umnumzana Khaliphani Phugeni yena uthi akusilo qiniso ukuthi basebenza lezanu PF. Uthi abakwenzayo lapha yikulandela isinqumo somthethwandaba njalo uthi sebedinga ukuthathela uChamisa izakhiwo ze-MDC ezigoqela isigodlo se-Richard Morgan Tsvangirai House eHarare.
Thina sisebenzisana nezanu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yi-Supreme Court, onguye owasihambisa e-Supreme Court. I-Supreme Court yafika yasi-exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza, idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfuse abantu. I-alliance ayiso-political party, i-alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarikholileyo thina. Sisazobarikhola vele abalokhu nje ubona. Abanye lokho bezibiza bethu bona bangabe-alliance sizobarikhola vele ngoba umthetho utsho kanjalo. Aso nto esiyenza insitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela ePhalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu there's a new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini. Manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-Supreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe i-Supreme Court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic i-judgment. Ukuba academic ukuthi uyichaye indiva nje. I-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokho. Yikho lokho kwenzakala. Mangabe ungakuthandi uya-aphila, ma ungasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho.
Bakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye, akwalelwa. It's a free country, engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlamalu usebenzisa Kenneth Mama Ukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini.
Umnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumele sikankosazana Thokozani Khuphe. Ibandla lezanu PF lona liya kulandula ukuthi liphatheke kulinsumasumane. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evilela Ncube.
Akumangalisi lokho esikubone kusenzeka ukudonswa kwabathile abangamalungu ephalamende ukuba baphume ephalamende bedonswa yi-MTC ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe. Ikakhulu nxa ukukhangela ngemva kwesinqumo se-Supreme Court esenza kwacaca ukuthi izinto ezinjengazona lezi zilindeleke kusiya phambili. Ngokuba nxa uyibala kahle lesinqumo se-Supreme Court kuyavela ukuthi into ezinjengazona lezi zisengenzeka.
Akhona yini Ncube amalunga edalele parliamente akuchamisa obona eseqa esiya kumakhuphe sesaba ukuxotsha?
Ipolitiki ipolitiki, akulanto emangalisayo kupolitiki ukuthi ubone abathile sebesuka ngapha besiza ngapha bevikela izikhundla zabo. Abantu bayachiyana ekuphileni, kungenzeka ke sibabone abanye besuka mhlawumbe abalutshwane mhlawumbe abaningi, abanye mhlawumbe bangalindi ukuthi baxotshwe bekhangelela ukuthi babuyele bengama-independent, kumbe njalo kuyabe sekwakhiwe elinye iqembu ngomnumzana uChamisa, kumbe njalo sebehambe baya e-constitutional court bayavimbela khona lokho okwenzakeleyo. Kodwa ke ngeke kumangalise ukuthi ubone abanye sebephuma belandela umama uKhuphe, njalo ngeke kumangalise ukubona abanye besala behlezi. Njengoba kuyipolitiki, izinto zakhona zinezinto eziningi ezingacaciyo.
Ubona izala nkomoni kuyiwa phambili?
Zimbili izinto ezingenzeka kuyiwa phambili. Okokuqala ukuthi nxa ngabe be-MDC Alliance bengatholanga indlela yokuthi bathathe isinqumo se Supreme Court baye siphikisa Constitutional Court ukuba sibuyiselwe emuva, basengaxotshwa ke labo abangavumelani naleso sinqumo ePhalamende, bexotshwa yi-MDC eholwa ngumama uKhuphe. Okwesibili esingakubona kusenzeka yikuthi ubaba uChamisa usengakha iqembu elitsha lezepolitiki elizabe likhankasa ukhetho lwalaba abaxotshwayo babuyele ePhalamende sebengelinye iqembu elingaso MDC, kumbe njalo kube liqembu likhona namhlanje bazinikele ukuthi bazangena ePhalamende ngo-2023 bangazihluphi ngama-by-election. Yilezo zinto esizikhangelele kusiya phambili ukuthi abantu bazaqhubeka bexotshwa, baphuma abanye bangene, kumbe njalo ukuthi kuza kwakhiwa iqembu elisha eliholwa ngobaba uChamisa.
Kunjalo nje imbiko esanda kuyamukela ithi ibandla le-MDC Alliance selixotshe umnumzana Douglas Monzora kanye lomnumzana Morgan Komishi. Umnumzana Ifihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Iyingcwethi zezempilakahle zithi uhulumende usasele umsebenzi omkhulu wokulwisa umkhuhlane we-coronavirus, wona usungulele abantu abane elizweni wahlasela abangama-34. Mlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owake wapha ngumphathi ntambo kahulumende wezempilakahle njalo enginobhala kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Henry Madzorera uthi amalungiselelo enziwa lilizwe kaweneli. UMadzorera uthi odokotela labongi ikakhulu abangasebenzeli uhulumende abakatholi ulwazi olweneleyo ngalo mkhuhlane.
This is probably a reflection of the fact that there is not enough coordination.
Kuna ukukhulumisana okukhona phakathi kwezibhedlela ezizimeleyo nezikahulumende. Uhulumende kumele abone ukuthi wonke umuntu ocatshangelwa ukuthi ulala umkhuhlane kumele akhangelisiswe, ahlukaniswe labanye.
Wengeze ethi kavumelani lesinqumo sikahulumende sokuthi amankampani azidingele impahla yokuzivikela ekuthelelweni lomkhuhlane.
We advise government to test a lot
Ikhuthaza uhulumende ukuthi ahlole abantu abaningi labo abalomkhuhlane lalabo abangayela sinesikhathi sokuba silungisise udaba lolu ngalesi sikhathi se-lockdown.
Okhokhela inhlanganiso eye-Senior Doctors Association uDokotela Shingai Nyaguse uthi impumela yabahlola lomkhuhlane ithatha isikhathi eside.
Asima zasashela ukuthola time kuthi abude.
Kuthatha isikhathi ukuba impumela yabantu abahlolwa lomkhuhlane iphume. Odokotela labanye abezempilakahle bafundiswa ukuthi bahlole abantu. Silethemba ukuba bayalungisisa lokhu.
Udokotela Shingai Nyaguse wengezelele esithi uhulumende usezamile ukufaka izibhedlela ezigabeni zonke zelizwe ezizabe zisemukela abantu abalala umkhuhlane esithi uhulumende uyazama ukufaka impahla efunakalayo. Omunye udokotela uGarishawa uthi kumele uhulumende alungisise indlela zokukhulumisana labantu abasemaphandleni ukulwisana nalomkhuhlane.
Okokuqala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane, lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangephange, okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalo mkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe le ndlela zokukhulumisana le-ward center.
Uhulumende yena uthi wenza konke usemandleni akhe ukuvikela uZulu ukuthelelana leli gcikwane le-COVID-19 lokusabalala kwalo elizweni. Ukunje inani lasebefunyene bele gcikwane likumajuma amathathu lane 34. Abantu abaningi bethi leli nani lingabe liyaveza iqiniso ngoba uhulumende engelawo ama testing kits okuhlola ukuba umuntu ulalo na igcikwane loba hachi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
This is a Voice of America is the Washington DC. Kulive talk lamhlanje kuhlelo olwethu Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlongo ngenxa yeduko le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eziqukela inkosi yakwaMthwakazi uBulelani loBhengula Khumalo sezisungule inhlelo ezijiyeneyo zokuthengela abalambayo ukudla ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngenxa ye-coronavirus. UBenedict Nhlapo usivalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Thokamani izimbokodo zakwaMthwakazi, asizikhwathazeni ngesilabo. Siyavusa abanye bethu ekhaya. Ziyakhala izizukulwane zikamzilikazi lomambo. Zilele zingafakanga lutho eziswini. Uzwa njani wena ulahla emgqonyeni kadoti? Phakamani izimbokodo.
Lesi sililo sembongazi uBusi Mafinyela Ncube enxusa umama beZimbabwe emhlabeni jikelele ukuthi basukume baqoqe ukudla ngokusiza izinkulungwane zabeZimbabwe abalambayo ekhaya lasemazweni. Nkosazana Cynthia Dube wenhlanganiso yeMthwakazi Charity Organization uthi sebezwile umkhosi wendlala kwaMthwakazi. Uthi inhlanganiso yakhe iziqoqe amasaka empuphu apho safike amajuma amahlanu aselubhekise ekhaya ukuyasiza abagogekileyo labadala asebesifa ngendlala ngenxa yohlelo lwe-coronavirus lokuvalela abantu ezindlini.
Sikhangelele ukuthi kunikezwe abantu abangakwanisiyo ukuhamba ikakhulu sithi abahamba ngama-wheelchairs abalimeleyo lalaba ogogo asebekhulile abangakwazi ukuzenzela nabomkhulu nabanye abagulayo. Besicabanga ukuthi kungabi into ezaphelela emoyeni kusikwenze nsuku zonke sikwazi ukuvusa isizwe sakithi ikakhulu abantu bakomthwakazi.
Imbongazi uBusi Ncube laye olilunga lale inhlanganiso ukuthaza bonke abafuna kusiza ukuthi bathintane labo.
Sithe siliqenjana sisize abantu abasekhaya ngokuba isimo sekhaya sikanje kulezi insuku siyadinga uxhaso lwabantu kubana besisize ngokuthi sisize abantu abasekhaya abasekuhluphekeni siyacela.
Emalangeni asanda kwedlula inkosi yakwaMthokazi uBulelani Lobhengula Khumalo laye usungule uhlelo lesikhwama sokukhankasela ukuthola uncedo lokudla lemali yokusiza abalambayo laba. Isikhulumi senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi inkosi isungule lolhlelo ngemva kokuthola izikhalazo zendlala ezivela kuzalwane zeZimbabwe ekhaya eBotswana laseSouth Africa. Ukhumalo uthi konke okuqoqiweyo kuzasiwa ezinduneni labo sobhuku endaweni ezihlaselwe indlala ekhaya ukuze abalambayo bayokuthatha khona. Njengoba kule mali eqoqwayo, uthi le mali izosebenza ukuthenga ukudla khona ekhaya kumbe emazweni lapho okulabe Zimbabwe abalambayo khona. Uthi kuqoqwa yonke imihlobo yosizo.
Imali umbukudla ngenhlobo nje zonke sengathi umumbu iyama indumba sithi amabo flower kuyikuthi ukuthi kuphiwa abantu nje badle baphila abantu ngesikhathi lesi sokuhlupheka abantu abazasizwa yibantu nje bonke abaselayo esihlalisene nabo kusegoli kusekhaya umuntu olesidinga.
Umnumzana Khumalo ukhuthaza bonke abafuna ukupha usizo lokudla kumbe imali ukuthi bathintane laye lezinye inhlanganiso zomdabu kwele South Africa ezisebenzela ndawonye lenkosi uLobhengula.
Wonke umuntu bakithi phosela isikhulu asisize salukazi le machokochokweni echolotsho le machokochokweni egwanda kuzayisiza intandane le machokochokweni enkaya lakhona phe Hillbrook untandane sesibubona kuzasiza. UNkulunkulu uthi sibusisiwe esiphayo kulesamukelayo yenzani njalo.
Imbongi uBusincube uthi vele abantwana bentandane babelana unyawo lwentethe. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Kunzima komthwakazi, asiphakameni izimbokodo. Ukukhala kwami makhelwane ngokwakho, izandla ziyagezana. Asigezaneni izimbokodo, masingahlekini silima, ngoba kusasa sizavala emdenini wakho. Makakuhlele kuwe kuhlupheka komunye. Asiphakameni izimbokodo. Asivukeni sizenzeleni izimbokodo. Siyakhala isizwe sakomthwakazi. Sicela izandla kuye wonke ozwala umhleli.
Ezinye iziphepheli zeZimbabwe ezihlala enkampani yeDugu kwele Botswana zikhala ngendlala ngesikhathi lelo lizwe liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 besithi sokudlule inyanga zingatholi ukudla okufanele zikuthole kuhulumende. Intethe lezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uzethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana. Ababalisi labafundi bezigabeni zeMandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19 bekhangele ekuvulweni kwezikolo kanye nemali emele iphiwe ababalisi izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesihamba phambili. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi liza kupha eleZimbabwe izigidi eziyisikhombisa zamadola yeMelika yokuncedisa unhlelo zokulwisana le-coronavirus ngesikhathi lokhu bengamashumi amathathu lane 34 asebefunyane beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,747,350. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isola isinqumo sikahulumende sokuthi kaseyikubamba ngamandla abaqhatshi ukuthi bahlole izisebenzi umkhuhlane we-coronavirus zingakaphindeli emsebenzini. I-MTC Alliance ikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ithi ukuxotshiswa kwamalunga ayo amanye edalela ephalamende yi-MDCT ekhokelwa ngumnkosazana Thokozane Khuphi kuveza sobala ukuthi omakhuphi bazama ukudiliza i-alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo, Praxedes Jeremiah.